daba ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Hola mgela anginja wole nkulu ku Studio 7, ngole sine mhlaka 28 Mabasa 2022, Mupratsetis Jeremiah. Enda beni zetu ula mhlanje.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhlaka 29 April sibe sigqoke zimnyama lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-prize
mihlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Isicebise uzulu ukubana agqoke umnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke.
Currently, renters are being charged in US dollars and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rates and this is making it difficult for the workers.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Masses Workers Union bakuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa ngumhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola lemelika bayakhala abezimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe yimkhuhlane wemvukuzane zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uzulu ukubana agqoke ukumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngokuqonga kwentengo yempahla ekhuphuka nsuku zonke osokuthwalise abantu nzima. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhlaka 3 Inkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile, kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUS, uchasisa ngabakuhlelele usuku lakusasa.
Kusasa kuzabe kugqoke izigqoko ezinyama kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu iholo esilikholayo selingaphansi kwesizini sobuyanga ababalisi sebengabayanga izikolo ziyavulwa kuviki elizayo njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lethu libe $540 before sihambe ezikolo kungela lokho asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhlaka 29 April sibe sigqoke zimnyama lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-prize. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke kumnyama sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela ongumzali olabantwana abasaya esikolo uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukustrayikha kwababalisi akukutsha, so uhulumende ufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivalue nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. Ongcono ukuthi uhulumende engxenye abaphevele imali yonke iforex ngoba ngaza kwezi salary ngebond izakuwavele ivalu yikho sizagcina sifonte ama strike khona la amatisha azahlala ekhona and abantwana babacina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday, the 3rd of May, as the schools open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvula kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezibekiwe ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvula kwezikolo.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende, uMnumzana Paul Mavima, walile ukuthatha ilizwi kodwa uthe uhulumende kalasikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% lokuba enye ingxenye yeholo abazayithola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100 kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamachumi ayesikhombisa lanhlanu, i-$75, ephathelane lokusebenza phakathi kweCOVID-19. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo kuthe akulasizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi iCOVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia leUkraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla, kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizimisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimusi kanye lokuthiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yelwela ilungelo labongi abasebenzela omanisipala eZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukuthwelisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika okunganceda ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo. Ngentathele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza usuku lokuqakathekisa izisebenzi emhlabeni jikelele olwe International Workers Day ngensonto mhlaka 1 Nkwenkwezi. Umkhokheli weZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union uMnumzana Simbarashe James Tafirenyika uchasisa ngenkuthazo yabo le.
Currently, renders are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging in US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Kunje imali zama renti zihlawuliswa ngama US dollars. Abathengisa ukudla benza lokho ngama US dollars. Lokho kusuka kube nzima kuzisebenzi.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elizweni uMnumzana Masimba Manyanya, owake wasebenza ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe.
Just look around the community and get basic facts from what we observe as human beings, the circumstances in which our fellow human beings are surviving. Access to bread, for instance, or access to mealmeal, salt, sugar, those kinds of things.
Ukukhangela nje emphakathini ukuze umuntu uzwisise ukuthi abanye bethu abaphila kanjani, khona ukwanelisa ukuthola isinkwa nje loba ukuthola yona impuphu sekuzima kakhulu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, uthi inhlupho ezibhekane lezisebenzi ezihlala zikhala ngazo zingalungisiswa kuphela uma uhulumende osembusweni labezombusazwe bengazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili ukumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama-opportunities kayitholakala eZimbabwe.
Uqhubeke umoyo ethi kunengi okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni.
Taluba siyaqondisa phela kumbe siyakhangela ukuthi lona idola lethu lingaba lohlonzi ngayiphi indlela, yikho okuqakathekileyo ke.
Uhulumende uhlezi esithi akenelisi ukutholisa iholo lezisebenzi zakhe ngedola leMelika njengalokho ezihlezi zikukhuthaza, ngoba engelayo imali eyenelayo yakwamanye amazwe. Kunyanga esanda kwedlula, uhulumende uthi uzamile ukuba leyinye ingxenye yeholo yama-allowances aseyitholisa izisebenzi ngedola leMelika, kodwa zona zithi lokhu akweneli. Zikhala ngokuthi lokhu akusinto engenziwa kwesikhathi eside, ngoba lezi kuzimali ezilakho ukumiswa yiloba yisiphi isikhathi. Abalwela amalungelo ezisebenzi elizweni jikelele bakhala ngokuthi iholo lezisebenzi zonke ezikuhulumende lakumankampani azimeleyo lokhe lincipha mihla ngemihla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni, oqalisela ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimota. Izisebenzi zikhala nje ngokuncipha kweholo ngaphambilini kokunanzwa kosuku lwezisebenzi emhlabeni jikelele olwe-International Labour Day. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi United Workers for Social and Economic Advancement. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Bala jikelele womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations mnumzana Antonio Guterres wethekelele ele Ukraine namhlanje, lapho athi abantu makhaza yibo abajintwe kakhulu yimpi eqhubekayo kulelo lizwe elahlaselwa ngele Russia. Mnumzana Guterres ufike emadolobheni agoqela iBorodyanka, Irpin leBucha, lapho watholakala imizimba yabantu makhaza ucatshangelwa ukubana babulawa libutho leRussia elalikuleyo ndawo. Uthi United Nations izaphathisa abantu ngoncedo olutshiyeneyo. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethula umbiko ngoncedo ilizwe lakhe elizalunikeza eleUkraine. Ngokuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Le impi eRussia le Ukraine inzima ukuthi singathi inga elizanqoba yilipi, ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu. Kwakufuza ukuthi vele kokuqala kuhlaliswane phansi. Nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi, kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO, kwakule Warsaw Pact, kwakuvunyelwene ukuthi abe-NATO bangayeqi imingcele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe-Soviet Union isabambene. So kwenziwe ngabomelika labo Poland labangane babo abe-NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduze le-Russia, bekuvele kungaqondanga ekuqaleni. Kasithi thina ngo-1961 kwaba iRussia la i-US ilayisase i-Soviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America. Elemelika kwaba lo msindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa i-Cuban Missile Crisis. Lanamhlanje leMelika alikho happy, alijabulanga ngeVenezuela. Leli America kalijabulanga ngeArgentina, angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union. Kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabo makhelwane bayo abadla le Russia, yona ifunelani ukuthi Russia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine. Kuyafanana into lezi. So kuvele kumele ukuthi kungafiki khona apho, kumele ukuthi kukhulunyiswane. Nxa belokhe beqhubeka besenze njalo, baqhubeka labo futhi abe-Russia bezigwaza ngowabo, ngo abe America, I mean lamanye amazwe besigwaza ngowabo ngoba iRussia kungani impilo ibeyilungiselele kade sebevala ama igasi ukuthi ngafiki ePoland la kubo Hungary kuzaphambanisa abantu makhaza abangalani lempi kanti ngabakhokheli nje okumele ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane
lo mnumzana Angliston Sivanda incwadi ecubungula izombusazwe imuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7. Kulive talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nalenhlupho ababhekene nazo empilweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi oluphenya ukusetshenziswa kwemali ekolijini leBoston University. Ule Global Development Policy Center luthi lehlile izinga eleChina eluboleka ngayo imali amazwe akuzukazi leAfrika ngesikhathi kukhala ubhubhane lwe-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi izikweleti eziphiwa amazwe atshiyeneyo okuzukazi leAfrika zehle ngokufika phose amabhiliyoni amabili $1.9 billion ngomnyaka ka-2020. Umongameli Joseph Biden ucele namuhla ukuba idale leCongress livumelane ukunika ele-Ukraine imali edlula amabhiliyoni angama-33 billion yokuthenga izikhathi lizo kulolonga ibutho ukuvuselela umnotho wakulelo lizwe kanye lokunceda abantu abathwele nzima ngenxa yokuhlaselwa ngele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule lokhu namhla e-White House lapho atshele khona intatheli ezindaba ukuba ele Melika selinike ele-Ukraine imali eyedlula amabhiliyoni ali-13, $13.6 billion kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi kulelo lizwe.
Ukungaqhubi umhlangano wokukhetha inkokeli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change owe-Congress phambilini kokhetho lomnyaka ozayo uka-2023 sokudale ukudabukana kwemibono kubadlaleli. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukungabi lomkhuba wombuso kantando kaZulu, abanye besithi njalo kumele ungenziwa lo mhlangano ngoba uzaletha ingxabano kubadlaleli lona ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe labakungola uzombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye nesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu onguye osungulali ngxoxo. Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe imuzwe xoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu loChris Gande weStudio 7.
Njengebandla libandla eli i-road map yethu i-clear, ama-signpost ethu a-clear, siyakwazi lapha esiya khona. Le-leadership esithi thina yi-interim leadership, caretaker leadership ebambileyo until ama-elections. Siyakwazi ukuthi akhona amanye amabandla, bakhona abanye abe-state, bakhona abanye abangafuniyo ukubana ibandla leli likhule, ababengacabangeli ukuthi ibandla leli lingakhontesta i-election njalo liphume ngempumelelo elaphuma layo. Abakhangelele njalo ukuthi leli bandla kumele lihambe ku-Congress. I-Congress siyayazi ukuthi ivele iyadivida abantu. Abantu kunzima ukuthi wenze i-Congress, babe khona ababefuna omunye, ababefuna omunye, ukuthi ihile lesiya ku-election. Kodwa esizakwenza ukuthi we will unveil i-leadership, a new leadership ezabe iyenzwe through consensus.
Okay, hayi kuyezwakala. Nanto-ke udaba umnumzana Ndlovu uthini wena ngalokhu?
Hayi, lokho nje vele I think even naye uChabanga uyazi ukuthi uyaziphikisa mayethi yena i-Congress ihlupha ngokuthi lo munye uyabe efuna owakhe noba yilibizo le-democracy belele. Ma kungasayenziwa-ke kulevu yeparty, abantu bayazibuza abathanda i-democracy asebekhathele ngokungabi khona kwekazibuse kutwa ngizibuse ngesindebele eZimbabwe mabe bona laba abathembisi kusasa beveza izinto ezifana nakhona okhabakwenza ukuthi bantu abafuna ukuthi uyasho mpela yena ukuthi omunye yabe ufuna omunye naye ufuna omunye kuya divide kwenzelwani cabanga ukuthi abantu baforce ukuthi bangabi divided because i-division vele yiyo into ezalwa yidemocracy. Umgabe maye buye vela empini wazama ukuforce one party state ngaseneswi spirit ngona lo moya ukuthi abantu baba divided akubi le development efundiswa amazwe afana nabo Cuba and so on. So siyesaba after ukudubeka ngabantu beZimbabwe bedubeka ngaka ngaphansi kwezani ukubona amabala bala yezanu PSism isiqala ukuvela kini besesaba nje ukuvula ispace kwe democracy. And the cut and risk and I don't where we have a corner division, we have a corner another, which is we into a core Zimbabwe sitting out the core. So if party might say practice a local at party level. Sizakubona njani sekubusilizwe
nango ke umbuzo mnumzana Chabanga
okumile kube kliye ayisikho ukuthi party kayifuni democracy inkomo ziyahlabana esayeni akutsho ukuthi inkomo zingahlabana esayeni ayisezo inkomo zakomaphela so inkomo zakoTharang ziyahlabana zeqenye enye tisaya sasa uyavuka uyifakele esayeni kumbe uyifakele isigodo kumbe iketani ukwenzela ukuthi ingazeyeqa isibane olesikutshoyo ukuthi yiyiphi guided democracy iyaku-election i-democracy yona ngokwayo ningayiyekela lisiya ku-election it results into anarchy besiyenzile i-democracy sidalisa lapho esavela khona ngo-1999 ama-leaders ekhethwa ngabantu siyakwazi ukuthi liyaze liyefika to another congress yilokhu li-divided abantu belokhu beyila ama-holes abanye belokhu bele-belief yokuthi sasifuna u-A abanye belokhu bele-belief yokuthi sasifuna u-B kuze kuyethatha i-5 years and thina sikutshoyo ukuthi i-election it's only 12 months in umnyaka osisele kuphela ukuthi siye ku-election.
Mnumzana Ndlovu, manje wena ngokubona kwakho ubona ungani lokhu ukungabi le-Congress kungabangela na ukuthi abanye abantu bagcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kakhulu ngoba sebesesaba remember asikhumbuleni ukuthi ezinye zezizathu zokuya empini kwabantu abamnyama kwakuyikungavunyelwa ukuvota. Izizathu zaziyizenezo ukuthi abantu abamnyama bafundanga bazokhoza i-confusion bazovotela abantu abangayisubo balimaze inkokheli yelizwe ngokungafundanga kwabo nokungabi civilized kwabo baliswa ukuvota. So i-reasoning ucabanga kwe-CCC manje and uyaziphikisa futhi yena uChabanga athi yena ngo-1999 sabona okusho ukuthi bayakwazi ukuthi abaso party entsha base becabangisisile kahle kahle if kuyukuthi sesaba labantu size sibabize inkomo kumele sizibuze phela uma sikhuluma ukuthi ama-metaphors esiwasebenzisayo avela kuphi ukuthi zizahlabana esibayeni kumele sizibophe ababoshwa abantu ku-democracy babeboshwa ngesikhathi sokuncindezelwa beboshelwa khonokho ukufananiswa lenkomo ukuthi abacabangi yikho-ke bazokhoza i-chaos lento ezifana lezo umuntu omunye ocabangisisayo secabanga manje ukuthi njengoba ubuza kanti kambe abantu abasingabavotela bazoyisusa kuphela ilizwe from le nto esikuyo manje basise kwelinye bona beveza ama-sayensi awe-colonialism awezanu awokudelela umuntu nokungamthembi ukuthi ule ngqondo uza vota ngendlela efaneleyo.
Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukaSomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umthandi kaClive uthi uSomahlalo ubhubhe namhla kobulawayo kulandela ukugula kwakhe okwesikhatshana. UClive umuntu obekwazi ukwethulela uZulu akucabangayo sonke isikhathi.
Stop listening to what every Ndebele guy says because sometimes wala manga. I saw this guy breaking a passing umfazi umele uguqele. Last night my wife crawled for me. Yeah, umfazi wamguqela because wayengaphansi komthetho umfazi wasithi, "Phuma kushaye."
Uyakhala uMothusi Bashimane Ndlovu, waziwa ngegama lokusoma elithi uMadlela Sikhobakhobo.
Ayikho into yokuhlungu njengokubona umntwana omncane osakhulayo edlula masinya. Kuke kuthiwe khona hayi makudlula umuntu omdala, hayi kuthi hayi uphilile impilo uyibonile. Manje ma umuntu ezadlula ngicabange wazini is early 30s if I'm not mistaken. Into yobuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Sikhala nomndeni wakoChigubu kakhulu. Sithi akalala umfana aphumule nanoma ehambe masinya. Kodwa ke akusiyinto esidecidayo ukudecide izulu, hayi kwinto esingayenza. Sithi akaphumule umfana.
Uyakhala njalo uRobert Dube, usomahlaya olezicoco ezimbalwa.
Kwehle ifu elimnyama silahlekelwe ngomunye wethu. Njengathi thina siku industry eye entertainment abade bengo MC osomahlaya ama comedian sifana labantu asebekhitshe omunye umhlubulo. Ayikhulumeki indaba yomfana lo ibuhlungu kakhulu. Besicabanga nje ukuthi ngokungezwa kuhle nje njengoba nje umuntu yakagule uzalu lama la yabe ngcono njengoba kwaba sesibhedlela wabuya waphuma.
Umculi olodumo uNomathamsanqa Mkhwali Mkhwananzi laye uthi
silahlekelwe kakhulu ngokuthiwa umfo wethu uClive Chigubu. Ngimbonile nje 4 days ago wese ubuhlungwini. Yikho mina ngathi angeke ngithi kulula ukuthi ngu-accept, but ngimbonile ukuthi bese sibuhlungu obungakanani. Ngicela kuhulumende abaphathi bezibhedlela ukuthi at least abantu bakwanisa ukuthi bathole usizo kusasele sikhathi, ngoba it seems weleke hambe phenduke hambe phenduke engatholi usizo.
UThande Kancube ole nkampani ye-Events with Thandi udabukile okumangalisayo.
Silusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumfana lo. This guy was so talented. It's such a huge loss for uBulawayo as a whole. Nesihleka nesipholisa laye umfana besimjayele kakhulu, and we could see his star rising.
UThandidlana umculi owaziwayo owakoBulawayo ukhala ngokuthi abantu behlulekile ukunceda uKive ngenxa yokuswela imali.
Inhliziyo ibuhlungu kakhulu ukuthiwa ngubhuti wami uClive Chigubu ngendlela asishiye ngayo. Kubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi asenelisanga nje ukuthi simeseke, asilamali.
UClive ubeselesikhatshana esenza umsebenzi wakhe lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKips Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehle kanesihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ubana agqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke. Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukubana balandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika. Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah esithi asidibanini ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.